ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 29/4/2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
fana lomuntu lokhu efake isigamba phezu kwebhrugu elilokhu lidabuka, liyadabuka, uyakhava futhi liyadabuka. Angiboni ukuthi ifomula yabo ngoba laba abantu bazama ukwenza isimanga kungathi yimiraki, but bayakwazi nabo ukuthi ama-principles awemali economics vele awalungiswanga.
Uhulumende ubikwa eza kwethula imali entsha eyisilinganiso sama $2, $5 leyamatshe eyama bond coins kumaviki amabili azayo.
I-U12 leyi ya-affecta kakhulu abantwana besikolo njalo ngeproblem lesilawo yamanzi, khathesi akulala manzi. So abantwana besikolo kuyamele ukuthi bebone, i-government ibone ngendaba yamanzi ukuthi njengoba kutshisa kube la manzi, amanzi angahluphi uze kungagcina sifentelwa ngabantwana lapha esikolo.
Amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela leZimbabwe aqhubeka ehlaselwa isikhudumezi esithiwa i-U12 ngesilungu. Indlovu ziqhubeka zisifa endaweni egcinelwa inyamazana zendle eHwange National Park ngenxa yokuswela amanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usiba lukhulu webhanga lesizwe, iReserve Bank, umnumzana John Manguja, uthi uhulumende uza kwethula imali entsha eyisilinganiso sama $2, $5 leyamatshe eyama bond coins kumaviki amabili azayo ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwemali elizweni. Uthe imali le entsha izasetshenziswa ndawonye leyama bond notes, njalo ibhanga lakhe lizaletha enye eyisilinganiso esiphezulu ngokuya kwesikhathi. Umnumzana Manguja ubekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare lamhlanje ngemva komhlangano lekomiti yemonetary policy. Uthe abantu sebezenelisa ukuthola imali ethe xaxa emabhanga, njalo lo mkambo wensitha uzatshabalala ngenxa yaleli nyathelo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Fana lomuntu lokhu efake isigamba phezu kwebhrugu elilokhu lidabuka, liyadabuka, uyakhava futhi liyadabuka. Angiboni ukuthi ifomula yabo ngoba laba abantu bazama ukwenza isimanga kungathi yimiraki, but bayakwazi nabo ukuthi ama-principles awemali economics vele awalungiswanga. Kule bhesi kule cansi eliyabe lifazwe lendlela lendlalwe ngaphansi ukuze kweneliseke ukuthi kube khona okuzayakhwa phezu kwalo. Hhayi ukuthi ngiphonge ufisa ukuthi ngoba utshintshe lokhu sokuzatshintsha lokhu, no, akusezokusize lutho. Yabona kuyenzeka nje ukuthi nge-one week, 2 weeks abantu laba abe-private market bahlakaniphe kakhulu okwedlula i-government. So ungaphumuye kule kwisayidi bona baphuma bethu bafinda futhi enye formula yokuthi imali le igcinisize bona. So angiboni mina imiraki yangona, angazi mhlawumbe ukuthi abayi-explain nje bayi-challenge befihle umphini. Ngiyakubona kakuhle ukuthi sebekwenzeka ningi lokhu, batshintshe bethu la, batshintshe bethu la, batshintshe bethu la, kwehlule all the same. And kwakube mkondo omuhle ukuthi kukhithwe i-US, but because ngoba i-US into yadiyenza ukuthi kuyenza izinto zeZimbabwe zidule, i-United States isima ifuna ukuthenga ulutho ingathenge eZimbabwe. So akusela ama-export, ingathenge eZimbabwe ngoba kuyofana ukuthi ithenge kubo okudura khona. Igcine seyathenga eNamibia ngoba i-rate labo lelo eNamibia lingafanani. So lezi mali zethu lezi ezingane lezi esiloku sizama ukuthi sizifose zilenkani, angiboni njelo zizosiza ulutho.
Kuyini manje okuzayenza yehlule limali? Kungani ingasoze iqede uhlupho lokusilela?
Isilinganiso semali ovalemali ayidetemenwayo kufisa kwe-government. Kunezinto ezingena khonapho ezifana nale politics, ezifana nama-product eziningi ezinjengazenezo. Bona I think balokhu betshela lokhu ukuthi mhlawumbe kusasa ipolitics izalunga bezofithi all of it. Okwamanje bakhava ngezigamba nje. Iyaphela le imali where they afuna bekafuni ngoba akuyingaye lokhu. Kuya ngokuthi ama principles a economics ahambelana ne inflation le product ethengiswayo alungisiwe yini.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethe ecumngela izombusazo bexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Le studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagase aku 909 medium wave, la ku short wave 6175. La ku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ukugoqela eleZimbabwe yaqhubeka ihlaselwe isikhudumezi esikhangelelwe ukuba khona ize iyephela linyanga. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umanyano wamazwe awe-SADC wethule umbiko wokuxwayisa uZulu ukuthi azivikele ukutshiswa lilanga kanye lokuhlala enatha amanzi ahlanzekileyo ukuze azivikele emikhuhlaneni engalethwa yikutshisa lokhu. Umnumzana Simphilisiwe Makhanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi wesabela ukuthi ukutshisa lokhu kungaletha emikhuhlane ebantwini.
Iyithwevu izaletha imikhuhlane eminingi ngoba abanengi when it comes to ukushisa khona kuba expose emkhuhlaneni eminingi njengokuthi omunye uyakwanisa ukuthi ephuma umula, abanye nje general umzimba uba weak uyoswela amandla. Njengami let's take for example mina ngisebenze ebakery, it will be hot in the first place, ama-temperatures asebakery wona aphezulu, so ngizela ke lo mkhathi wona ngokwawo kuba wesi njalo kuqalisa-ke ukuthi umuntu khonapho ebe leminye imikhuhlane.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Chris Nyathi uthi lolu dubo soludube lwahlangana lolwamanzi.
Yabona ukutshisa lokhu i-12 leyi ya-affecta kakhulu abantwana besikolo njalo nge-problem lesilawo yamanzi. Khathesi akulala manzi, so abantwana besikolo kuyamele ukuthi bebone i-government ibone ngendaba yamanzi ukuthi njengoba kutshisa kube la manzi, amanzi angahluphi. Uzothi ungagcina sifentelwa ngabantwana lapha esikolo.
Omunye wamakhosikazi akoBulawayo uLinda Mpofu uthi kunje usegulelwa ngumntwana ngenxa yokutshisa ukukhona.
Mina ngigulelwe ngumntwana nge-weekend yonale edlileyo ngenxa yokutshisa. Ubesithi angadla iloba iporridge ikumbe irayisi uyahle akukhuphe konke ukudla abe ekudlile. Ngimhambise ekliniki bathi ngimuphe amanzi alethukela lesawudo. Bengizitshela ukuthi baza ngipha amaphilisi kodwa bathi ukutshisa. Loba abadala besithi ukutshisa yikho okuletha izulu. Lokhu ukutshisa sokusithwalisa nzima. Sithemba ukuthi izulu elizaphansi ukubuya.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Nolin Mafu uthi laloba ukutshisa kuletha emkhuhlane sebelethemba lokuthi izulu mhlawumbe liza kunalonyaka.
Ukutshisa kuyasiafekta kakhulu ngendaba yokuthi kathesi abantwana abaningi bayaphuma amacubu, amanye ayaphuma ubomvu, amanye akhona ayagcwala umzimba wonke ngendaba yokutshisa. Ukutshisa kuyasiafekta thina abantu abadala ngendaba yokuthi lokhu iinyawo zethu ziyavuvuka ngomzimba uyavuvuka ngendaba yokutshisa. Khona kutshisa kangaka sikhangelele ukuthi izulu liyabuya, izulu eliningi ngendaba yonaleyo yokutshisa. Nxa kungatshisanga kakhulu kuyabe kungela zulu. And khathesi siyabonga uNkulunkulu nxa kutshisa, so kuyasiafekta kodwa kungcono ngoba siyabona ukuthi izulu liyabuya.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngokuthi lesi sigudumezi sibuye le mikhuhlane eminingi ikakhulu ebantwaneni kanye labadala okuhle kwaqondana loduko lokusilela kwamanzi. Abanye ngabathi lokhu kuthembisa ukuba izulu liza kuna kuhle lonyaka. Amazwe agoqela iZimbabwe, iMozambique, iBotswana, iDRC, iAngola, lele Malawi ahlaselwe yilesi sikudumezi sama degrees aphakathi kwamachumi amathathu lamahlanu kusiya kwangamachumi edlula amane i-35 to 40 degrees Celsius. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kunjalo nje ingcwethi yezilwela ilungelo lenyamazana yenhlanganiso ye-Advocates for Earth ziveza ukukhathazeka ngesimo sendlala esiselizweni esibangelwa ukuguquka komkhathi osekuphazamisa impilakahle lenhlala kahle yabantu lenyamazana zendle. Sikhuluma nje kubikwa sekufe indlovu ezingamachumi amahlanu lanhlanu 55 endaweni egcinelwa inyamazana zendle eYewange National Park. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba.
Lezi ngcwethi zithi okunye okwenza lolu duko lukhule yikuqheliswa kwendawo enjiwa amalahle sezinciphisa lapho kumele inyamazana zithole amanzi osekusenza iningi lazo zibulawe liphango. Enye yalezi ngcwethi oligqwetha eliphatheke kumsebenzi wokulondolozwa kwenyamazana zendle enhlanganisweni ye-Solidarity for Environmental Justice, umnumzana Lenin Tinashe Chisaira ulandisa kabanzi ngodubo olusewange National Park.
We are facing a drought, you know, as a country and in many parts of Southern Africa. These are the effects of climate change. But there are quite a number.
Sibhekane lendlala elizweni kanye lamanye akusigaba sangezansi kwezekazi le-Afrika okubangelwa ukuguquka komkhathi, i-climate change. Kuningi okungenziwa kuphela nxa uhulumende engazimisela ukulalela okuvelela kwinhlanganiso eziphatheke kumikhankaso yokulondoloza inyamazana zendle. Kumele siqhube imisebenzi eyenza imvelo iphathwe ngendlela engasoze iphazamise inyamazana lo zulu ohlala kulezo ndawo, azizwisise ukuqakatheka kwazo ngoba esazi ukuba ziyamsiza. Okudingakalayo ukuzitholisa ukudla lamanzi lezo nyamazana eziwange National Park.
Uchisayira uqhubekethi abembamalahle labo sebengena phakathi ewange National Park bephazamisa indawo ezitholakala khona amanzi.
The major threat to wildlife nowadays is the expansion of the human habitats.
Osekuludobo edabeni lwenyamazana zendle ngabantu asebeqhuba imisebenzi etshiyeneyo efana leyokwemba engena lapho ezihlala khona. Ngoba nxa umuntu eqhuba imisebenzi yokwemba kushabalalisa indawo enkulu okuyikhona kuhlala inyamazana, hatshi ezinkulu kuphela lezincinyane, kusitsho ukuba kuyabe kulokudonselana kulokhu okutholakala kiyo.
Lokhu kwenzakala ngemva kokuphuma kombiko othi kufe amachumi amahlanu lanhlanu endlovu 55 zibulawa liphango eWange National Park kunsukana esanda kwedlula. Omunye wabasebenzisana labe Advocates for Earth kobulawayo, uNkosazana Cinderella Ndlovu, ulandisa ngase benqume ukukwenza ukusiza ekutholiseni inyamazana zendle amanzi eziseWange National Park.
Njengenhlanganiso ye-Advocates for Earth sinanzelela kakhulu uhlupho inyamazana zethu zeganga ezikhangelane lazo, ikakhulu ngesikhathi sendlala ziswela amanzi, ziswela ukudla. Njengeqembu, imizamo yethu esifisa ukuthi siyenze, sifisa ukuthi sibe lohambo oluzasuka eHarare luze lefika eWange oluzaba ngamakhilomitha angamakhulu ayisithupha. Kulolu hambo sabe sihamba sifundisa abantu njalo siqoxa izimali ezizakuya ekuncediseni ukwendliwa kwalezi nyamazana eWange National Park.
Lezi ngcwethi zithi amalungiselelo ohambo lwamakhilomitha angamakhulu ayisithupha behamba ngenyawo besuka eHarare ukuya eWange National Park asekusibanga esiphezulu, njalo sebengamachumi amabili lanhlanu asebeveze isifiso sokuphatheka. Asenelisanga ukuthola imbiko yabezimpacts ngalolu daba njengoba isikhulumeli salolu hlangothi umnumzana Tinashe Farao besibikwa siphandle kwelizwe. Sehlulekile njalo ukuthola icele lomphathintambo wezokulondolozwa kwemvelo lokwethekelelwa kwelizwe obengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo, yebo, yebo! Mthwakazo omuhle okhulumayo nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngo-8 ntambama.
Namhla kuhlelo sixoxa ngempilo yabatsha eZimbabwe ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Baphila njani abatsha elizweni okuhlupha ukuthola umsebenzi? Ofisa ungena kuhlelo, thumela umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusixhuma enkundleni yokukhulumisana yobulenjini eyaFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Mthokazo omuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakaya esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezakwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weLebanon umnumzana Saad al-Hariri wazise ukuba usechiya umsebenzi ngemva kokubhekana lokutshengisela kwamaviki amabili abantu besithi bafuna inguquko kahulumende wakhe ogcwele inkohlakalo. U-al-Hariri uphume kumabonakude esethula lesi saziso esithi usethumele incwadi kumongameli Michael Aoun. Inhloko kahulumende yakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed ubike ukuba ulusizi ngokulahlekelwa kwelizwe ngemva kokubulawa kwabantu abangamachumi phose ayisikhombisa 67 lokubhidlizwa kwezakhiwo zokukhonzela ezimbalwa. Lokhu kwenzakale ekuqhamukeni kodlakela edolobheni le-Adama esigabeni sabakhuluma ulimi lwe-Oromo olunakekelwa ukuba ngoloku chasana ngemihlobo langenkolo. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo izolo osekuzabangela ukukhwela njalo kwentengo ezitolo, yena uZulu esevele esidla imbuya ngoluthi. Intengo yamafutha ezimota isingehlala ikhwelile maviki wonke, okutsho ukuthi intengo yempahla ezitolo layo iyakhuphuka maviki wonke. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ray Phiri uthi uZulu usephila nzima njalo okudanisayo ikuthi akukhanyi isisombululo.
Lokhu baba Misigande lokhu akusayethusi, lokhu sokuyinto engani siyinja yelo. Sesikwazi ukuthi thina after 2 days or so yonke into iyakhwela, and lokhu sokusenze saba iziyelele elizweni lethu lelizwe abathi khona linothile kodwa siqilwa ngabantu. Ngoba ukunje kathesi soku-affect izinto eziningi, umpupu wonke ukhwelile. Ngibona kathesi lapho emashopu lapho yenza 99 cents kuthe kwa-affecta izinto eziningi, zomthova la usukhwelile, into zimzima sibili. Angazi waye elize linjanile ukuthi khona ama-prizes abe lokhu ikhwela daily and daily. Lokhu sekusithwele nzima amaZimbabweni, and I think sokuyisikhathi sokuthi sithi khona enough is enough. Into leyi ayisadinga ukuthi khona mina ngiqalise. Le into isizaba into ezaphonga utrigger ini. Ngiyakwazi baba, indlala into ebuhlungu kakhulu ngoba umuntu uthunywa indlala. Bathi ngesilungu an angry man is an angry man. Anje babe besithina abesilungu lapha ngoba uyabe usuzondile, usulambile, ususile, uyakuthini. Usuyenza konke okungayizakalayo vele kungaphandle komthetho, ngoba lapha sekuthengisa ukuthi khona abantu laba sebedelela bazenzela intando zabo.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Andrew Banda uthi okunye okwenza abanye bengaboni udubo olukhona ukuthi abalezihlobo phandle kwelizwe bayathunyezelwa imali becine bengaboni udubo olubonwa ngabanye.
Intengo yezitolo lapha kunzima mntayo kababa, ngoba kwesinye isikhathi zikhwela zikhuphuka nsuku zonke. Namhla ungathenga ulutho soyikhona kathi unga-20 imali, so kumele uthi uthenge into zonke ozifunayo ngoba ungayigcina sasivuke ingasathengi lutho, sithenge okulutshwane. Mina mbonanga uhlupho lwalapha ekhaya ukuthi kugcwele abantu abaku-diaspora, yibo abaloku besponsa abantu ngapha, abantu bengaboni ubuhlungu. Kodwa nxa ungela muntu oku-diaspora awuphila nzima kakhulu. Kunje sengikhuluma ifiwe likhuphukile izolo, ikhwelile izolo. So which means into zonke seziyakhwela futhi.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera uthi imizamo kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube eyokuhlenga elizwe ikhanya isehlula.
Umphathi ntambo wasithembisa efika uthi ube lamachinga azawa yenza ukuthi umnotho uphumelele, kodwa ngibona njengani wehlula ngoba sewulomnyaka owodwa asika ubona ukuthi uzamane kule transitional stabilization program, kodwa ayika siniki esingakuthi abantu abasahlupheki, abantu baqhubeka bayahlupheka.
UBanda uthi okunye okubangela ukuthi intengo ihlale ikhuphuka yilabo abathola imali yakwamanye amazwe ikakhulu idola lemelika bese beligcina.
Uhlupho lwama-rand abantu bangathunyezela imali kumbe irandi kumbe i-US kumbe i-pound. Wawo uyabe lokho elibambile engafuna ukulitshintsha imali yokuthi irethiwe. Ekhohlwe ukuthi lokho i-rating hawa bengamnika lokho singamabhondi lokho siku-200 lokho sikubani, but ibona ama-shopu. Iphrayiza babe lokho bemultiplya ngeyusa yona leyana nxa thinti ibiyi-1 US uyabe lokho ethenga nge-1 US. Yena kapho bona bakunanzeleli khonoko. Yikho bona ama-prize ikhuphuka nsuku zonke ngoba i-rating hawa le price iyatshintsha. Kakhulu laba abangathunyezelwa abahola khonapha ibhondi ngoba iyabe ingatshintshi ipay yakho ilokho ifanani njalo.
Ilitha elilodwa lamafutha epetulo selithengiswa ngamadola alichumi lasithupha, $16.67, kuthi ilitha linye ledizili selithengiswa nge-$17.47.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Uhulumende useyabele kungelambadalo iziqindi eziyisikhombisa zesigaba zeMatopeleland North inhlanyelo yomumbu amabele lomvundiso. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wolunye uhlangothi kugatsha lwezokulima esigabeni seMatopeleland North umnumzana Dumisani Nyoni uthi iziqindi zonke eziphansi kwesigaba sakhe sezitholile inhlanyelo lomvundiso.
Uhulumende ulenhlanyelo yomumbu yamabele ayipha abalimi bengabhadalanga. Layona leyochinda ababhadali lutho abalimi. Kuphindeke endaweni ezilochinda baphiwe le tractor ezabalimela i-1 hectare labo abazimisele ukulima uchinda. Kube sokusithi laba abazalima amabele umumbu bazanikwa inhlanyelo i-10 kg yamabele kumbe 10 kg yomumbu, isakeli lodwa lika compound, isakeli lodwa ele ammonium nitrate fertilizer ukuzalisa. Sikhuluma nje ama GMP depo onke eMatabeleland North aseqalisile ukwamukela inhlanyelo kumbe i-fertilizer.
Unyoni uqhubekele phambili ekhuthaza abalimi ukuba balime izilimo ezincane ezinjengamabele ngoba zivuthwa masinyane.
Besikhuthaza lokuthi ngomumo lo esiwukhangeleleyo abalimi kabandise indima yamabele lenyawoni, sikuthi ngama small grains, labondumba, ondlubu, amazambane okumelana lokoma.
Lo nyaka unyoni uthi izulu ingcwethi zomkhathi zithi liba lilutshwane, ngakho ke abalimi kumele balime ngonanzelelo.
Ngehlandla lokuqala uNovember December libe selisiba lilutshwana ngoJanuwari February March. Kuvame ukuthi ke uzibandlela ukusiya kumbimbitho nxa kuthiwa liyaba lilutshwana, kwesinye isikhathi kithi kutsho ukuthi izulu lingaphangisa ukuhamba, kumbe phakathi kwenyanga kazibandlela kube khona ukuthi kube lokoma esikuthi ngama mid season dry spells, lapho esiba mhlawumbe amaviki amabili, amathathu, amane izulu lingani, okuya kwenzeka ukuthi isilimo sethu sicine singasavuthwanga ngendlela.
Unkosikazi Modi Ncube ophuma endiweni village uchasisa kabanzi ngodubo lokusilela kwenhlanyelo lemvundiso ababhekane lalo.
Asazibili inhlanyelo lonyaka kumbe singayithola njengoba lasi lunyaka singazange silime. asazi phela ukuthi inhlanyelo sizayithola lonyaka kunge labo fertilizer kunje lezulu sikhandele lezulu ukuthi kumbelizana ngoba ifertilizer masingayiphiwa ifuna kufunakala izulu kakhulu ukuthi sibe lezulu alathi singafisa ukuthi mbe ngabantu ihulumende ingangenela esikhulela amadona esinike inhlanyelo kumbe silungisele lekwenze nezilimigodi ukuze sithole amanzi ngoba impilo ngamanzi.
Isigaba lesi sitholiswe amathani enhlanyelo yomumbu phose inkulungwane 970, amabele amathani phose amakhulu amabili 180 tons, umvundiso wohlobo lwe-compound D amathani inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5500, lamathani afanayo njalo ohlobo lwe-ammonium nitrate. Abalimi abaningi bakhala ngokuthi babhekane lodubo olukhulu lokusilela kwenhlanyelo lomvundiso lonyaka kanye nentengo ephezulu efunwa ngabamavinkili abangayenelisiyo. Iningi labalimi lonyaka likhangelele ukutholiswa inhlanyelo lomvundiso nguhulumende njengokuthembisa kwamongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa phansi kohlelo lwakhe lwe-Command Agriculture. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngifuna ukuhamba ngilamali gidigidi ngenyawo ezidabukileyo ngumfoko amajayivana esigqibela ke uhlelo lothula lamhlanje lamu majayivana singake hlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende ubekwa eza kwethula imali entsha isilinganiso sama $2 $5 leyamatshe eyamabond coins kumaviki amabili azayo. Amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela leZimbabwe aqhubeka ehlaselwe yisikhudumezi esithiwa yi-heat wave ngesilungu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.